Lengazelo iza ngesikhathi uzulu labamabandla ezombusazwe bekhalaza ngokuphuza kwabezeki ukutholisa abamabandla kanye lozulu i-voters roll, kodwa eyitholisa abakwamanye amazwe abanjengeBrithani ngesikhatshana esifitshane. Umgcinisihlalo wezeki uJustice Priscilla Chigumba uchasisa ukuthi umthetho uthini ngokutholakala kwe-voters roll.
I think in the next day or so you will see a list of all successfully nominated candidates presidential national.
Kunsukwana ezilandelayo lizobona amagama alabo abaphumelele ukwethula ingwalo zabo kunominations court. Sebephuma kumaphephandaba kuleli ngoba umthetho utsho njalo ukuba kumele sikwenze lokho. Umthetho uthi wona ekukhitshweni kwamagama labo abazoncintisa kukhetho kugwalondaba lwe-Government Gazette kumele sibatholisele voters roll esiphelile njengokutsho umthetho.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuba uZulu akazwisisi ngokumele kwenziwe ngabezeki ukuthola lolo gwalo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Jenesani Ntungagwa.
Okwakuqala mina ngingathi khona kungaba le nkinga ukuthi izekhi sigcina siyikhangela ngani kumbeni singathi elitist, kumbeni singathi inhlanganiso eyabantu abangafikekiyo, abangafikelekiyo. Khona ma izekhi ekwenzayo kuliqiniso, ukubona kwami akulalutho olubi ngoba la isebenza nalaba abancithisayo ukuthi ibanike lelo ithuba le-information eyabiyinene. Kodwa-ke lakho sinanzelela ukuthi ma siya kuma-election kwezinye isuku asithathe isikhathi ukukhangela izinto. Omunye lo munye usekhangelela ukuthi lami ngiyovotela. Sizathi seziphambili sithole ukuthi i-voters roll le ibile nkinga zayo, kube nzima kumbeni kube yinto yokuphuza ukuthi inkinga lezi zikhulunywe.
Ubeka abezeki umlando uNtungagwa lokungatholisi ulwazi olwaneleyo phezu kwalolu daba.
Indaba ye-voters roll izahlala ihlupha ngoba ma ingachasanga kuhle akutsho futhi ukuthi izekhi yabe right. Khonokuyana yikho ngoba umumo esikuwa ama-election ngumumo wokuxokozela. Akusathandi ukuthi kube lento ezingayenza ukuthi uxokozela lokho kugcine kusihlupha kusasa. Mina ukubona kwami indaba ye-voters roll ihlupha khonapho, izekhi layo kumele isebenze gadala lokwedlula lakho kukhona.
Abamabandla ezombusazwe aphikisayo adaniswa ukuthi i-voters roll ikhanya itholwa lula ngabebandla elibusayo, kodwa abezeki bona babangela ukuthi i-voters roll ehlelekileyo ayikabi khona. Ekhona etholwa nguZulu yena leyo alokhe besayisebenza ukukhipha konke okungamelanga kube khona. Bathi abazayithola kungela nhlawulo ngabancintisayo kukhetho abalamagama ayabe eselotshwe kugwalo olwe-Government Gazette. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.